asethuki njalo akusimangalisi ukuthi uzama ukuphambanisa ibandla labantu MDC Alliance elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa. Kungenani abantu sebesazi ukuthi uvele uhlosele. Ngalokho Mahlabe Zulu asizihluphi, kodwa lokhu yikho kuzamdiliza kakhulu ngoba abanye abantu edevelela zifuna izikhundla batshiyiwe. Sebezabona sibili ukuthi lo ngumdlalo wempisi, umdlalo wabatwana ongalalutho. Yikho ke siyaqonqosela ukuthi lizabona amanye amabizo afana lalo Dr. Mashakada labophini olubenga edesebenza zabo. Hhayi, laba abantu siyabazi baqala ukusebenza lezanu PF ngesikhathi se-constitutional ecommission eyithungamelwa ngubaba uMgabe lo Jonathan. Singazihluphi ngabantu abadinga ukuhuquluza imali. Bangabona ukuthi i-term yabo ye-parliament siyi-4 years sebezama ukuyangena kwenye indawo kwenza ukuthi baqalise kutsha.
Kodwa lokhu akudingisi na ukuthi leli bandla liyazama ukuthi lilungisise izinto elizweni?
Lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi ufuna ukuphambanisa abantu ebandla le-MDC Alliance ngenxa yokuthi uma sekhampeni efaka ama-posters akhe ufaka ibizo lokuthi MDC Alliance. Kanti waxotshelana abantu eParliament uma enethe baxotshela ukuthi baphuma kubandla le-MDC thi bayaforma i-MDC Alliance. Namhlanje sevuka naye sengu-MDC Alliance. Hhathi siyakwazi ukuthi uncediswa ngama-court, uncediswa iZANU-PF, senze iZANU-PF senzele ukuthi cause i-confusion, iphambanisa abantu ukuthi sokuthiwa beyarejista abantu bengarejisti. Nampo Mnangagwa labo Jojaramba sebeklabala la besithi uChamse engawina bazasebenzisa amasosha. Konke lokho lingesabi kwethusele ukuthi lina liqine vele lingavoti. Bafuna ukuthi libone inhliziyo kuthiwa i-apart umonzi lwalezanu basebenzela ukuthi kungenziwa ama-by-election, kungenziwa i-2023 elections. Besithi kuhlale 7 years ngoba bayakwazi ukuthi abalabantu lilimuke ukuthi amasela labahuquluzi benotho labantu abagangileyo benza khonokho. Sivele labo siyabazi ukuthi vele bengekho eqinisweni besebenza lezanu PF ebusuku. Mahlabe Zulu, liqaphele izitha ziyeza eziningi eziyaqamba amanga kwenza ukuthi iphambaniseke engqondweni.